siyabonga endimi litshana njani imthwakazi omuhle yikudibana emsakazweni we-studio 7 ngolwesine mhla ka-19 ngokwenkwezi 2016. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise-Washington DC. Wola mugela emweni ngenjabulo ngontungameli inkomo endabeni zethu lamhlanje.
Lokho kuqumaqumana njengoba sike sathola lapha ukuthi okulabantu abayi 2 or 3 kuyaba lokumpono ochiyene. Kodwa into ekhona ukuthi upresident sezama ngandlela zonke ukuthi hayi asibambe neni sibe bayo.
Ontanga beZANU-PF sebexwayise iziphathamandla zalelibandla ezibalisa umnumzana Sevia Kasukuwere lomnumzana Jonathan Moyo ukuthi baguqule izenzo zabo kumbe baphume ebandleni. Umkhokeli we-MTCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesibhedlela kwele South Africa ngemva kokuhlaselwa isifo esingavezwanga. Njalo indizamchina ebivela kwele France isiya kwele Egypt ithwele abantu abangamachumi ayisithupha lasithupha isitholakele iwele olwandle. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ontanga bebandla leZANU-PF sebexwayise iziphathamandla ezibalisa umnumzana Sevia Kasukuwere, umnumzana Jonathan Moyo, u-Asi Lumumba kanye lomnumzana Patrick Shiwawo ukuthi baguqule izenzo zabo kumbe baphume ebandleni. Kubika uMavis Gama.
Lokhu ngokunye ngokwethulwe ngontanga laba emhlanganweni lentathela izindaba oyenzelwe Media Center eHarare namhle kuseni. Lomhlangano ubungokwazi uzulu ukuba asekusiba ngasiphi amalungiselelo womkhosi wokufola kwabasekeli bakamongameli Mugabe abafika isigidi esisodwa okhangelelwe ukuqhutshwa mhla ka-25 inkwenkwezi othiwa yi-One Man Million March. Ontanga laba bathi bazathatha amanyathelo alukhuni kulabo ababethesa umlandu wokusebenzelana lamapholisa ensitha akwele Melika awe-CIA kanye lezinye inhlanganiso abaziveze njengeziphambana labafuna ukuzibusa. Ontanga laba abavele kunhlangothi ezibalisa eZimbabwe Congress of Students Union ZICOSU, Zimbabwe Liberation War Collaborators Trust ZILIWAKO Trust, Children of Zimbabwe Liberation War Veterans Association, Leyen National Youth Service bathi gabayi kuvumela abantu balolu hlobo bebulala ibandla bona bekhangele. Omunye wabakhulume embuthanweni lo nguThonderai Chidawu okhokela inhlanganiso yezifundi eyezikhosu. Ophethe uhlangothi lwezemali enhlanganisweni yezikhosu u-Obey Mashanda uthi iziphathamandla zeZANU-PF eziqanjiweyo zifafaza amanga phezu komkhosi wokufola beseyisa uhlelo lolu olwenziwa ngenjongo yokuba ngumkhokheli webandla leZANU-PF enguye njalo umongameli welizwe. Imbono kaMashanda isekelwe ngumgcini sihlalo enhlanganisweni yabantwana balabo abalwa impi yenkululeko ye-Children of the Zimbabwe National Liberation War Veterans Association umnumzana Innocent Mhlanga othi lokhu kwenziwa kungelani lokuxokozela ebandleni.
Lokho kuqumaqumana njengoba sike sathola lapha ukuthi okulabantu abayi 2 or 3 kuyaba lokumpono ochiyeneyo. Kodwa into ekhona ukuthi upresident sezama ngandlela zonke ukuthi hayi asibambe neni sibe bayo.
Umhlangothi uliqiniso ukuba bakhona abazakalayo ukuba basebenzelana labaphambana lombono webandla lakhe kungakho bengabafuni.
Bamele bechana le into ezinjalo ezingaphambanisa umhlangano. Okuqakathekileyo ukuthi umhlangano lo kumele ibe yilegacy ezizayithatha lathi njengama-youth sihambelela phambili.
Kodwa uzulu uthi lokho sekuchiwo ngontanga bebandla leZANU-PF kuyisibonelo sokuba kukhona ukuchaya amanzi. Omnye walaba bantu ngumnumzana Mlondolozi Ndlovu.
Esikubonile kulutshwana kule lokho esiza kubona nxa sikhangela kokwenzakalayo kupolitics zeZANU-PF.
Undlovu uthi abebandla leli kabafuni umuntu obatshela iqiniso owenza lokho wetheswa umlando wokusebenza lezitha zabo endaweni yokukhangela lokho okuchiwoyo.
Nxa uphikisana labo isikhathi esiningi uyathiwa umunye walabana abavela kwe America kumbe uthunywe ngama Americans.
Ontanga laba bathi bayamsekela umongameli Robert Mugabe njengomkhokheli wabo njalo bethi kunguyena mkhokheli welizwe abamthandayo. Ngimele iStudio 7 ngise Harare ngingumevis Gama.
Ikhasi leFacebook leVOA iNdebele liqhuba umncintiswano wamavidiyo abaculi bomdumo we-hip hop besenza i-freestyle Ndebele rap ngoNkwenkwezi 2016. Lapho abaculi abaphiwa khona ithuba lokuthumela ividiyo yomzuzu owodwa lengxenye betshaya isitayela samahhala. Lawa amavidiyo azabukiswa kuleli khasi njalo ungathola ama-like amaningi uzothola umvuzo we-radio yesola lethuba lokungena kuhlelo lwe-Woza Friday lapho esixoxa labaculi sidlalele ingoma zabo emsakazweni ukuze abantu bazi ngomculo wakho. Ungakhuthwa yileli thuba, thumela yakho ividiyo nge-email ku-studio7news.com loba ku-WhatsApp ethi 001202465038. Ngizaphinda njalo 001202465038. I-Studio 7, umsakazo okulibazisayo lokunikeza indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Isigaba sebandla leZimbabwe People First kwele South Africa sesibhalele umphathi weUniversity of Fort Hare umnumzana Mvuyo Tom limkhuthaza ukuthi esule isimemo esithunyelwe umongameli Robert Mugabe esomkhosi wokuthakazelela iminyaka elikhulu leyunivesithi isunguliweyo. Umongameli Mugabe yena wafunda kule yunivesithi ukhangelelwe ukuba emkhosini lo kusasa. Kubika uBenedict Nhlapo.
Kule incwadi ibandla leZPF litshele umnumzana Tom ukuthi umongameli Mugabe njengomkhokheli welizwe labantu abahluphekayo belamba labantwana abangasafundiyo ngenxa yobuyanga akufanelanga avunyelwe ukudlalisa imali esiza kulo mkhosi. Leli bandla lethi kungcono leyo mali isetshenziswe ukubhadalela abantwana besikolo abanye babo asebexotshiwe kuleyo university ngoba kungela mali yokuhlawulela izifundo zabo. Leli bandla lithi ngokumema umongameli Mugabe kulo mkhosi ifoto ekhombisa ukuthi incedisana lomongameli Mugabe ekujabhazeni imali kaZulu weZimbabwe ngesikhathi uhulumende sehluleka ukuholisa izisebenzi zakhe lokuthenga imithi ezibhedlela. Usaphethe isikhundla sobona ngokuqhutshwa kwenhlelo zaleli bandla kwele South Africa umnumzana Lawrence Mavaire uthi kakwenzeka ukuthi kulilwa ekhaya ubaba etholakala eshishinika edilini lakomakhelwana.
Njengamanje, as members of the Zimbabwe People First Party, sicela iUniversity of Fort Hare ukuthi ingavumeli uRobert Mugabe, umongameli weZimbabwe, ukuthi aze la eSouth Africa eMzansi. Asimfuni, first things first.
Leli bandla lithi njalo lesimemo sichaza ukuthi le university ivumelana lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe ogoqela lokuthunjwa lokubotshwa mahlayana kwalabo abaphikisana lomongameli Mugabe. Leli bandla likhumbuze iuniversity le ukuthi umongameli Mugabe lo onqusiweyo wehluleka ukuchazela ilizwe ukuthi ngubani ontshontsha amadola amabhiliyoni alitshumi lanhlanu ayitholakale ngokuthengiswa kwezenjiwayo. Umavayele uthi okweminyaka engamatshumi amathathu lesithupha umongameli Mugabe ebusa izizalwane zeZimbabwe azikazi zithole intokozo. Uthi okuhluphayo ukuthi yena uyithatha phi imali yokuhamba emagigini la yena uhulumende sithi akala mali.
Mugabe ufanele ahlale ekhaya angasebenzisi imali yabantu baseZimbabwe to do globetrotting and wasting money that we don't have as abantu baseZimbabwe. Sifuni ahlale ekhaya alungise izinto zabantu baseZimbabwe.
Leli bandla selixwayise iuniversity le ukuthi nxa ingehluleka ukwesula lesimemo lizaqoqa amalunga alo ukuza ayitshengisela kule university ngesikhathi kuqutshwa lo umkhosi.
Abantu basekhaya abanamsebenzi, abantu basekhaya abanayimali. So umgabe ufunani la a celebration yabantu who have something to show for the hard work they've done.
Kusenjalo ngolwesine ntambama abafundi be university e Fort Hare Bachise indlu yokufundela besithi bafuna isikhalazo zabo zokufunda kwengelambadalo lokusizwa ngemali yokudla lezinye indingeko zokufunda kwenziwe kungakafiki ilanga lakusasa. Mele Studio 7 eJohannesburg kwele South Africa, ngingu Benedict Nhlapho.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930-12080, laku 15775 kilohertz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Ibandla leMTCT lithi umkhokheli walo umnumzana Morgan Tsvangirai usesibhedlela kwele South Africa ngemva kokubanjwa ngomkhuhlane ongaqanjwanga. Embikweni eliwethu lenamhla ibandla leli lithi uTsvangirai ubanjwe ngomkhuhlane lwekuqaleni kweviki waxwayiswa ngodokotela ukuthi ayekwelatshwa kwele South Africa. Unopala jikelele weMTCT umnumzana Douglas Monzora uthi uTsvangirai usesizwa ngcono njalo ucele ukuthi aphiwe ithuba lokuziphumulela engaphazanyiswa. Ku Live Talk lamhla kuhlelo lukhangelane labomama la besifazana olwe Women's Forum sixoxa ngodaba lwendlala elizweni. Thumelani text message konombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhle. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafithane. Indizamchina ye Egypt ewe ivela kwele France siya e Cairo kwele Egypt sitholakele iwele olwandle. Indizamchina le ibilabantu abangamachumi ayisithupha lasithupha kunakanelwa ukuthi ngabe iwiswe libhomba. Umphathi ntambo indizamchina le kwele Egypt uthi kukhanya kungamalwa icatsha awesimoslem adlulisa amalawulo awisele indizamchina. Kudubuke ibhomba kwele Afghanistan kwafa omunye umkhokheli webutho. Ziyaphela eza kwamanye amazwe. Etabeni lwethu olumqoka idalele parliamente lemanyene lenhlanganiso ezimeleyo esebenzelana lamalunga edalele parliamente emazweni angezansi kwezwekazi le-Africa e-Southern African Parliamentarian Support Trust isisungule inhlelo zokukhulumisana loZulu ngenhloso yokuthuthukisa ubudlelwano phakathi kukaZulu laleli dale. Umlawuli wetale umnumzana Jacob Mudenda nguye okhokela limihlangano. Lamhlanje bekulomhlangano kobulawayo okwakuqala lapho okumenywe abenhlanganiso ezizimeleyo ezibona ngezigaba ezichiyeneyo zempilo okugoqela ezamalungelo oluntu, intathelizindaba, osomabhizimusi loZulu Makhaza. UPraxedis Jeremiah weStudio 7 uxoxele umnumzana Themba Chiveya wenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu eZimrights elomnumzana Henry Ndlovu wenhlanganiso eyiyo eqoqele imihlangano eSAPST besipha imbono yabo ngalemihlangano.
Sakubona thina njengeSAPST ukuthi kuqhathekile ukuthi inkokheli zeParliament zihambe ebantwini ziyechasisela abantu ukuthi iParliament isebenza kanjani, ukuthi uZulu angaphatheka kanjani emsebenzini yeParliament. Ngoba nxa sikhangela isisekelo sombuso esitsha, kule clause khona lapana ethi yona iParliament kumele yenze konke okusemandleni ayo ukuthi ithathe iParliament iyisebantwini, kwenze ukuthi abantu baphatheke emsebenzini eyenziwa iParliament. Nxa sikhangela ukubunjwa komthetho.
Wena ke Chivea, ubona njani umhlangano lo? Nguwe kade ukhona.
Ngiyathanda ukuthi ngibonge i-Southern African Parliamentary Support Trust ngokubuya behlelo engilibona luqakatheke kangaka. Kimi engibona luqakatheke kakhulu, nxa lungenziwa lizenziwa ngendlela leyana sibili esingathi ithengisiwe ngesikhiwa. But into engiphose ngangani ndabe ngitholo layo isikhathi esiphiwe abantu ukuthi banike imbono yabo kubaba uMdenda. So yena ubaba uMdenda ucine engumuntu ongani uthethe isikhathi esithi enguye elandisa nje ngokuthi iParliament yena iminjani. Inhlelo ezilandelayo ngingafisa ukubona abantu begwanisa ukuthi baphiwe ithuba elingani lithe xaxa ukuthi bakwanise ukutsho imbono yabo lezinto abazisolayo kudwa abazikhuthazayo ukuthi zenziwe lidalo leParliament. And okunye futhi engingakufisa ukuthi silibone lelu hlelo lisehla sibili lisiyafinyelela abathi ngesikhiwa kumbe kuma-grassroots, sibili singalenzi libe lihlelo lemahoteleni kakhulu elingani ngolwabantu abalaphana, kodwa silinete ebantwini. Ngoba mbonani ebantwini emalokishini lezindaweni ezinjalinjalo yikho lapho kulezikalazo lezinto eziningi ezihlupha abantu.
Baba Ndlovu, ungatsho isikhalazo sakhe lapho yesesikhathi ukuthi luhambisa njani lolu hlelo, njalo luzafinyelela na kuZulu wasemaphandleni emzini ehlala abaningi?
Hayi, ngiyasizwa isikhalazo sikamnumzana uChivea, sikunanzelele lokho ngoba luhlelo lokuqala esilwenzile lapha koBulawayo. Yarali sesike salwenza kabili, kusho ukuthi izikhalazo ezinjalo into esizikhangeleleyo ukuthi kunihlelo ezilandelayo izikhalazo esizathi sizilungisise. Okokuthi uhlelo lolu luzasabalala lufinyelele uZulu endaweni ezijiyeneyo, into esiyikhangeleleyo naleyo lathi esifisayo ukuthi ingenzeka. Kodwa okwakhathi esibe safuna ukuthi njengohlelo olusaqalisa siqale sibambe amadolobha amakhulu ku-province ka-province, and then from there maybe sesingayehla siya phansi ebantwini. Lakho futhi khona lokho kuza kuya ngokuthi imali zangkhona ziyatholakala yini, ngoba kulendleko ezithize.
Kuyini ke baba Chivea okuphume ebantwini ikakhulu abakhalaza ngakho?
Kuphume udaba lona lolo olunye lokuthi iy'ngada zeParliament esingathi ngama-MP abahambisi ngendlela izikhalazo zikaZulu lapho abangabameli khona. Ngoba kuze baba nomunye ubaba sibili okhale ngokuthi sicela baba Mdenda iParliament ingabi yindawo yokuyalala, ngoba siyaye sithi nxa siyibona nje ngasema-TV kumbe ama-pictures esiwabona kumaphephandaba sibone yama-MP zelele kuphela. Pho sibe sesimangala ukuthi kambe ngabantu sibili abasimela ngokugcweleyo na. Njalo kube beyinye indaba emqoka engiyibonile ekualayinwa kwemithetho sisekelo sombuso esitsha. Kuyini kahle okwenza kukhanye kusiba nzima?
Baba Ndlovu, nxa sokuthethwe imbono yonke naleyi iyenziwani? Bathi sebebuyele edalela ePhalamende bazayihluza na, benzani ngalolo lwazi ababe belutholile kunhlelo zona lezi?
Ubaba Mdenda uchasisile ebantwini ukuthi hayi, lokho abamphe khona uzahlala phansi akuhluzisise, balungisise zonke izikhalazo lezo ebezithiwo ngabantu. Wasengezelela njalo esithi yena ukuthi idale leParliamente lisebenze ngomfutho, kumele abantu labo basekele umsebenzi weParliamente. Nxa sikhangela isisekelo sombuso esitsha lesi, sile ndlela yokukhankasa uZulu angayisebenzisa ukuthi iParliamente yenze izinto ezithize abazifunayo njengoZulu, ngesikhiwa abathi petition process. So uthe ipetition ingavuya bahlala phansi bayihluze njengeParliamente, bayihambise ku-committee efaneleyo ukuthi ikhange icubungule, bavize uminister wangkhona oqondane lalolo daba eParliamente azochasisa ukuthi kungani lolo daba lungaleyo ndlela dingwe indlela yokuthi lunga lungiswa njani.
Lapho lizwe umnumzana Henry Ndlovu owenhlanganiso ye Southern African Parliamentarian Support Trust. Kuluma endawonye lo mnumzana Themba Chiveya owenhlanganiso elwela amalungelo kaZulu iZim Rights bebelo Praxedis Jeremiah we Studio 7.
Lamlela ndwandwe
kuhlelo lwezemaphandleni lamhla sixoxa lo senator weMatabeleland South unkosikazi isithembile mlotshwa ngodaba lokugqilazwa kwezizalwane zeZimbabwe ikakhulu abesifazana kwamanye amazwe afana leKuwait. Umamlotshwa lamanye amalunga edale lePhalamende batwalise gadalala namhla umphathintambo wendaba zasekhaya umnumzana Ignatius Chombo bembuzisisa ngokuthi kungani bevumela ihlazo elinje. Mamlotshwa, siyakwamukela kuhlelo.
Ngiyabonga Thungameli. Salibanani balalele.
Likhulumisane njani lo babu Chombo namuhla?
Besibuza uMinister weHome Affairs uDokotela Chombo ngiyakade simbuza ukuthi kukwenzakala njani ngaphansi kwamakhala amapholisa esiwabona ebukhali kangaka kwezizigaba zelihlelo ukuthi kanti lolu hlelo kwenzakala njani ngoba abantu abakhanya ba-advertiser bafaka izaziso zokusifuna abantu abanje kanti amapholisa incijo yobukhali bokufuna imali nxa sokufika endabeni ezinje indaba bengatshengisa ubungcithi lokuqeqetsha ukuthi indaba ezinje bazikhangele.
Yena uthena uChombo?
UChombo uthe kuyakhangeliswa kakhulu especially izindabeni zepolicy ukuthi kufakwe imigelo sibili ezakwenza ukuthi umuntu ozabonakala esenza lokho abekwazi ukuthi nxa egwetshwa ugwetshwa kabuhlungu ngoba kuyikwephula amalungelo omunye umuntu ngendlela abafika bagqilazwe ngayo sebethathelwa ama-passport abo bebengasafanelanga bakhulumisane lo muntu laba bantu kodwa kuthiwa basemsebenzini.
Ngokwazi kwenu ngobufakazi selibubonile kubomama laba asebephendukile elizweni abahlengiweyo, ungathi abantu abahugwayo besuke beqilazwa kwamanye amazwe laba basuke emaphandleni basuke emadolobheni kumbe kuxubene?
Ngokubona phela Tungamili, abantu abangomama lapha eZimbabwe sebevulekile kakhulu, sebehambile ezikolo kakhulu. So ungakhangela ubone abemaphandleni basuke emaphandleni besiya edorobheni umuntu esiyadinga ukuthi angasebenza yini nxa eseqeda isikolo kumbe seqedeleyo khosa ezayo. Abanye seqede kulokho abona isigaba esefika esigabeni sempilo abona ukuthi sefuna ukudinga umsebenzi. Then-ke abesesiyahlangana lakho-ke khonapha emadorobheni aseduzane ehlangana lakho khonokho ukuthi kule nhlelo ezinje and futhi zikhanya zibayenga ziba lula zikhanya ziyabe zitshengisa ukuthi ena la zinhlelo oyahle ufika uzuza umsebenzi khonapho khonapho kungani into yakhona iba lula. Bese kufika omama-ke ngenxa yokuthi bavele behlezi bengabazingeli, so-ke bahle bathatha i-chance ukuthi awu bakithi enxenye ngizahlengeka njengoba lapha elizweni lakithi i-unemployment inkulu kangaka.
Isiqokoqela sendaba lapha mamlotshwa yikuphidlika komnotho weZimbabwe kanye lobuyanga osobuhlasele elizweni esigabeni sakho Matobo kanye le Matabeleland South yonke nje. Ungathi udaba lobuyanga lokusilela kwemisebenzi lumi njani?
Tungamili, siyanuka phuphu ngezindebele kithi kunuka phu kabe kunuka. Siyanuka phu ngobuyanga esibobona ezigabeni lapha ngenxa yokuthi akula misebenzi ekhona ngoba kufanele ukuthi xa inyeka iqalisa Tungamili kube lezigaba zokuqhatshwa kwabantu abaningi. Njengalokho kwakusenzakala iBulawayo isayiyezi bambileyo kwi-industry ukuthi na ngoJanuwari wawukwazi ukuthi abantu osekhulile noseqedile ukufunda ehlonywe ebhasini ukuthi hamba nedinga imisebenzi etithi ufice kuyikuthi kulabantu abangu-10,000 abaqhatshiweyo ngenyanga ethile even bezasebenza umnyaka owodwa khona ukhwane ukuthi bazasebenza behola kwakusenza ukuthi bakwanisa ukuthumezela ekhaya izimali zabo zincedise izimuli emuva eziyabe zisele. Manje kathesi kumile yonke into ekhona. Manje ke uhlupho selukhona ke ngokwenza kwaNkulunkulu ukuzalwa kwabantu kakumi ukuthi kutshengisa ukuthi umnotho uphansi ungcono kumiwe ukuzala. Ukuzalwa kuyabe lokho kusuka khona soyizitheji zabantwana babesuka khona bekhula ngokuthiyana replace befuna imisebenzi and bengezelela ipopulation.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mamlotshwa, siyabonga.
Siyabonga kakhulu baba.
Lolo bekuluhlelo ezemaphandleni ngixoxa lo senator weMathebeleland South uNkosikazi Sithembile Mlotshwa asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki
ezayo.
Yela ninxa lifuna silethekelele esigabeni zenu kona ngapho emaphandleni lisazise uhlelo ngolweno singakehlukani silithayela ingoma eyodwa.
Wobuye wangipinda futhi lobo Awandiyomthola nini makoda mina Wobuye wangipinda futhi lobo Awandiyomthola nini makoda mina Sebemthathile nalove sengithembele kuye Andiyomthola nini makoda Kuphinde wangishiya nalove sengithembele kuye Andiyomtholani nomakonda Wongiyomtholani nowami mina Umakonda Wongiyomtholani nini Wongiyomtholani nowami mina Umakonda Wongiyomtholani nini Ngabe batholakala phi Abakwazi ubekezela Ngabe batholakala
Shabalala rhythm bathi bona umaqondana begqiba uhlelo lwethu lwanamhlanje kodwa singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili. Ontanga bezanu PF baxwayisa isiphathamandlaza leli bandla ezibalisa umnumzana Sevia Kasukwere lomnumzana Jonathan Moyo ukuthi kumele baguqule izenzo kumbe baphume kubandla. Umkhokeli weMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai usesibhedlela kwele South Africa. Silugqiba ke lapho uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo ngutungamili Nkomo lilala.